Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 9 Nhlangula 2022 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezimanyene ukuze zidinge uncedo lokuthola indlela zokuhanjiswa ekhaya ngoba sezithwele nzima kulelo lizwe.
Bakithi siyacela siphakathi kobuhlungu obunye elingakaze libubone, sihluphekile lapha elizweni leli. Even nalezi phemithi zakhona esiziphiwayo azisisizi ngalutho. Sibhadala amarenti aphezulu, ngapha sithenga ukudla, iy'ngane zisihambisa ezikolweni zibhadala ngenyanga ngenyanga.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ilunga lalo uLangelihle Dube othiwa nguye ongaphathisa abantu kubhalisa ngobuningi ukuthi bavote ubulewe izolo emzini wakhe elobhengula kobulawayo.
Hayi, asiboni iqinisa langikhona lapha, kuyasolisa. Into esenza ukuthi sicabangele vele ukuthi kungabe kukhona okunye okuchaya amanzi.
Abantu asebekhulile bathi bathwele nzima ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe kanye lemali encane eyamampentsheni abayiholayo kugatsha lwe-social welfare.
Labazukulu basikhozebanikani, asina mali, asina lutho. Lapha siyaha kulowo mangalisayo, okumangalisayo sibili ukuthi kakhukho singakudla lokungathini kunapho.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhala ndawonye lebandla le-Mthwakazi Republic Party phezu kodaba lokugwetshwa kwamalunga e-MRP.
Sithi thina sibhiliva ku-multi-party democracy, njalo okwenziwa nguhulumende kungenziwa komunye umuntu nje njengoba libona abantu bayacathiswa. Yikho ke lokho okwenzakale kumajaha eMthwakazi Republic Party ayisikho okukhangelelwe ngabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezimanyene ukuze zidinge uncedo lokuthola indlela zokuhanjiswa ekhaya ngoba sezithwele nzima kulelo lizwe. Abantu laba bathi umumo usumubi kakhulu kwele South Africa ngoba iningi selaxotshwa umsebenzi, njalo labakade bephila ngokuthengisa ezitaladeni bengasavunyelwa ukwenza njalo. Okhuluma emele abantu laba unkosikazi noMathamsanqa Ndlovu uthi abeZimbabwe abahlala kule South Africa asebefuna ukubuyela ekhaya baningi kakhulu, njalo badinga uncedo kulabo abangabaphathisa ukuthi babuyele ekhaya.
Yeyi, njengoba ngitsho ngithi amagrupu asegcwele ayi-6 and liyazi ukuthi igrupu inye ngayinye ilabantu abangu-257 something like that.
Bonke bona labo abantu bathi bayafuna ukubuyela ekhaya kodwa benganelisi.
Bonke bakhala ngokuthi bayafuna ukubuyela ekhaya kodwa kabenelisi.
Manje nxa bekhuluma bona abafuna ukubuyela ekhaya bathi izizathu bani ezibangele ukuthi babuyele?
Into enkulu kakhulu eyenze ukuthi babuyele ekhaya yokuthi baphelelwe yimisebenzi. Okwesibili, abade bephila ngokuthengisa abasakhoni ukuthengisa, sebehlezi nje labantwana abanye sebezefuna ukhalisa abantwana emaphoyiseni. Okwesithathu, bakhala ngokuthi njalo nje bahlukumezekile lapho abahlala khona, bayahlukunyezwa.
Besukunyezwa ngobani?
Ungabanje ngamalokali.
Manje like laluhambisa yini lolu daba kummeli i-embassy?
Intole vele uma siyiqala siyiqale sisitho kanjalo ukuthi sihlukumezekile and amarenti asisakhoni lokukhokha ngoba bakhuphula njalo nje amarenti. Ukudla ukuthi kuthenge nje ufake etafuleni ukuthi abantwana badle akusekho, and kubhadalwa amarenti kuphinde kubhadalwe lezikolo. Izikolo lakhona zibhadalwa ngenyanga ngenyanga.
Yona i-embassy ithini manje?
Baba, i-embassy nje uma sixhumana nayo, i-embassy ileyayo izitori ezingazishisekiyo ngoba kunabantu abake basuka abantu ngithe ngeyizwa kwi-Studio 7 yenu le elithi kunabantu abake basuka eKapa besithi baqonda kuyo i-embassy yafika yangabavuleli bagcina besenza into zokungathi baqabana le-embassy bechisa flag kube kungathi kade kunjalo. So lathi thina besibona ukuthi vele i-embassy ayingeke isisize ngalutho. Hayi i-embassy lahle phansi into ngathi lahle phansi nge-embassy.
Manje bona labo abafuna ukuhamba iningi labo ngabavela khona ngapho abase-Johannesburg kuphela kumbe i-South Africa yonke.
Hayi i-South Africa yonke.
Eswaziland ke alizange lizwa bani.
Bakhona bakhona labo sila ilinki sile 1 year steering committee yeto yi one ubabe sicommunicator laye laye ulindile ukuthi if anything happens please labo siba singabakhohlwa
bakithi siyacela siphakathi kobuhlungu obunye lingakaze libubone sihluphekile lapha elizweni le ibini nalezi permits zakhona esiziphiwayo azisisizi ngalutho sibhadala ama rent phezulu ngapha sithenga ukudla iingane zimsikambise ezikolweni zibhadala ngenyanga ngenyanga sesehlulekile nkosi yami sisizeni bo sisizenini ngikhuluma on behalf of all amaZimbabweans lapha eSouth Africa bangibayibonile ilinki yethu bangihlupha nsuku zonke angilali bafuna ukuye ekhaya okokuthi nje kungavela nje amabhasi noma umuntu olosizo akula mSouth Zimbabwe nozosala kuleli lizwe abantu sebezimisele ukubuyela emakhaya ngiyabonga Studio 7 ngibonga kakhulu ngibonge kakhulu njalo ngibona ingane into le ngiyithole ngokuthi ngihambe emthandazweni ngalithandazela ukuthi lingiswe ngale imessage engilinike yona ngiyabonga
lo ke ngunkosikazi noMathamsanqa Ndlovu omela izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa ezifuna ukubuyela ekhaya ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg khona le eSouth Africa Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi ilunga lalo uLangelihle Dube othiwa nguye owaphathisa kakhulu ukubhalisa abantu abanengi ukuthi bayevota ubulewe izolo emzini wakhe elobhengula kobulawayo. Kodwa isikhulumeli samapholisa kobulawayo Inspector Abednego Ncube ulandule ukuthi ukubulawa kukaDube kulokwenza lezombusazwe ngoba ubufakazi obukhona butshengisa ukuba uDube wazama ukulwisana labantu laba abane abangena emzini wakhe emadabukakusa. Sixoxele isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo uMnumzana Swithan Jirowotsa.
Silusizi ukwazisa imuli yeZimbabwe ukuthi kobulawayo ku-Citizens Coalition for Change silahlekelwe liqhawe lethu uLangelihle Dube Zonda obulewe endlini yakhe ngemva kokubana sokungene abantu abagqekeze indlu lengama-2 AM ugwaziwe wavuzila igazi eliningi wehluleke ukuthi azivikele ngoba abafana laba bebaningi njalo isehlakalo lesi senzakale endlini lapho kade kulabantwana lo nkosikazi wakhe. Indaba le isemapholiseni bafikile amapholisa kodwa siyadana ukuba kwazi ukuthi abemagwegwe abavele beduzane baphuzile ukufika kwaze kwafika amapholisa akwezinye izigaba belandela indaba yena le eyokubulawa kuka Comrade Zonda. Nxa sikhangela iminyaka edlulileyo kukhona lathi sikubonayo okwenzakale namhla okufana lokuhlukuluzwa okwe kwabakhona kumalunga we-MDC Alliance. Njengoba indaba le isemapholiseni kulutshwane esingakutsho sesiyamelela ukuthi amapholisa abe yiwo asitshela ukuthi abangabe kwenze lokhu ngubani. Kodwa umkhuba eZimbabwe siyazi thina ukuthi lapho okutshona khona imemba ye-opposition vele ukucubungula kwangkhona kufana lo ntelecha obanjiswe ilitshe.
Manje lazingani ukuthi asozikliwe nje ezimbuleleyo kungelani lezombusazo kungelani lokuthi lilunga le CCC.
Kuvele kuyasolisa kithi ukuthi amadoda angu-4 bangathi phakathi ubusuku bayagqekeza endlini yomuntu nje olele lemuli yakhe begqekeza leyo ndlu njalo bembulala lowo muntu bembulalela ukuthi ukuthi bathathe imali ngaphansi kwe 25 US dollars ambona ukuthi ngaba lesisinto njalo ambona ukuthi kuyasounda lokho akulabuchopho lokho kuyokuthi sokunjalo kuyothathwa ama cellphone amabili kuya amadoda angu 4 ayabe ekhayelela ukuthi bethi sebejimbile bena bethethe ama phone angu 2 amabili kuphela nje hayi asibona iqinisa la ngkhona lapha kuyasolisa into esenza ukuthi sicabangele vele ukuthi kungabe kukhona okunye okuchaya amanzi ikuthi indaba le isisemapholiseni ukuthi sikhulume sibile kusezinhlizweni zethu singasuka sesiphambanisa kodwa vele silokusola thina njengabantu be citizens coalition for change silokusola kuvele besiloku sidlukuluzwa abantu bezanu lakathesi angikhona ukuthi bakhona abasuthisekayo ukuthi indaba le ngeyobugebengu kuphela hayi siyasola.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Abantu asebekhulile bathi bathwele nzima ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe kanye lemali encane eyamampentsheni abayihola kugatsha lwe-social welfare. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda esipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abadala abaningi balumhlubo lobathi baphila nzima ngoba ukudla akusathengeki ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe. Bacela ukuba uhulumende abakhulise ngedola leMelika kumbe amaranda kule South Africa. Unkosikazi Sibongile Nkosi uthole imali zidliwe zindleko zekhadi lakhe ebhanga.
Sibuye lapha echolotsho ukuzoswayipha imali yokuthi sithenge ukudla. Masithi siyaswayipha imali yabanjwa njalo ekhadini. Icina ingasathengi ukuthi sithenge ukudla kwakhona kusekula mali kwanani.
Ukoko umanqube uleminyaka engamathumi asitshiyagalombili lambili 82 uvuka entatakuza ehamba ngenqola edoswa wabobhemi esiya etsholotho esuka emakhaya komvundlana uthi abalupheleyo abananzwa yikho befolela imadlana yabo ilanga lonke.
Thina abantu abadala siyehluleka sibile ukuthi singenzani. Labazukulu kasikwazi siyabanikani asila mali kasila lutho lapha siyaha kulowo mangalisayo okumangalisayo sibile ukuthi kakukho singakudla lokungathini khonapha. Izalukazi sibile isalukazi esimangalisayo
kukanti unkosikazi noMalanga Ndlovu ohlala esiqintini sakwaMazibiza uthi imali yeZimbabwe isathengi lutho ucela uhulumende abaholise imali yamanye amazwe.
Ake sicela lapha ukuthi imali esiyiholayo ewelfare ayisisizi ngalutho. Besicela sibili ukuthi kumvele ngasipholisa kungamarandi kumbe kungamayusa ngoba kayisathengi. Vela kwaMazibisa khona lokuyathenga ishukela imali yakhona ayithengi lutho. Lesicelo esikhulu kakhulu khonapho.
Iningi labadala bathi bacela uhulumende abanike imali zabo zepension ezandleni angazifaki emabhanga ngoba imali yabo ifela ebhanga. Umnumzana Two Boys Kali wemambanjeni ngomunye wabo.
Into ekhona yikuthi akula muntu lendaba lathi njengabantu abakhulileyo and inkinga ekhona izitolo lapha kuyadula akusathengeki imali ayikho labantwana labazukulu bawufa lonyaka nendlala. Uhulumende asizamele icebo siphiwe imali zethu cash. Ngike ngibuze kuncedani ukuba le mali kukhadi engathengi lutho.
Umnumzana Thukela Dube ongomunye wabalelwa impi enkululeko wo veteran usola kakhulu uhulumende ungabanakekeli yena usuke esigabeni sakudlamini elanda kuzothenga ngekhadi ngoba lapho ahlala khona kabathathi amakhadi.
Ilizwe lethu salilwela kodwa kumanje nje akula nto esiyitholayo. Imali angitholi le pentsheni angikwazi ukuthi ngithole kanjani khonapho ngimdala nje nginde 70 years kodwa ulanto engiyitholayo khona lapho elizweni engalilelayo ukuthi ngikhululeke kilo angazi ukuthi ngeza kanjani badala. Uhulumende lo esasikhanya sithi ngowabantu ngowethu ingathakala ndaba lathi lasibheki nje ukuthi singabantu emhlabeni wethu.
Nyanga zonke asebekhulile endaweni eziningi zesiqinti seCholotsho balubhekisa eCholotsho Business Center ukuyathenga ukudla ngoba imali abayihola yepentshini ifakwa kumakhadi ebhanga. Imizamo yokukhulumisana labohlangothi lukahulumende olubona ngenisolo zikaZulu enhlalakahle yakhe olo social welfare yehlule ngoba bayalile ukukhuluma neStudio 7. Ngimele Studio 7 igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhala ndawonye lebandla le-Mthwakazi Republic Party phezu kodaba lokugwetshwa kwamalunga ebandla le-MRP ayisificamunwe wemunye. Amalunga ebandla le-MRP ayisikhombisa agwetshelwa ukuhlala entilongweni okwenyanga ezingamashumi amathathu lantathu 33 kwathi ababili ezingamashumi amathathu lasithupha 36 munye ngamunye. Kucala abaletheswayo elokubangela udlakela emphakathini ngomnyaka odluleyo kobulawayo bedinga umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi isigwebo lesi yikuhlukuluza abezombusazwe abaphikisana lebandla elibusayo.
Mahlabe Zulu, abadala bathi izandla ziyagezana. Njalo okwenzakala kuPeter kuyaphinda kwenzakale kuJohn. Ngalokho thina abe-Citizen Coalition for Change, CCC, esithungamelwa ngu-Advocate Chamisa, sima le-MRP ukuthi sikhala labo ngamaqhawe abo abotshwayo. Ngoba lokho okwenzakaleyo ukuthi uMajor Street ebophe abantu ngaphambilini ethe baza kwenza i-community service kukhombisa ukuthi kazi nakanelanga watshela.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi kuyini okubangela ukuthi lisole isigwebo lesi esaphiwa amalunga e-MRP?
Ngabe waqala ngesigwebo esikhulu waphinda wasihluza wathi hayi sengisenza i-community service kungcono. Hayi kusuka ku-community service usiyabopha abantu almost 3 years or so sithi lokho yi-constructed judgment le sentence. Lokho kusenzisa ukuthi u-Major Street wafakwa ku-pressure ngabakhulu phezulu kwaze wavuma ukubopha abantu amajaha lamaqhawe MRP. Sithi thina sibhiliva ku-multi-party democracy, njalo kwenziwe nguhulumende kungenziwa komunye umuntu nje njengoba libona abantu bayacatshiswa. Yikho ke lokho okwenzakale kumajaha Mthwakazi Republic Party ayisikho okukhanyelwe ngabantu. I-constitution ithi abantu bavunyelwe ukulandela noma ukufoma ama-organization yabo kungala kunqabela noma ungenela iparty. Kambe lokhu kukhombisani? Kukhombisa ukuthi izano ayifuni ukuphikiswa, ifuni ukuba yintando kayiphikiswa. Bazale lokhu bebopha abantu, betshaya abantu, besethusela abantu, senzele ukuthi abantu abalomkantsho babaleke bayahlala emazweni angaphandle lapha kusale sokulabantu abangamagwala. Ngalokho Mahlabe Zulu sithi i-MRP kayihambe masinyani ye-aphila ku-constitutional court or ku-high court. Kuzalahlwa lokho okwenziwe ngu-Major Street lo othunyiweyo ukuthi kafakele abantu ugodwe ejeli kona kungalacala elinjiye ngalelo. Yikho Mahlabe Zulu, asibambananeni. Abanye bangathi namhlanje sithini sikhalelani i-MRP? MRP ile mvumo ukukhampena lokukhuluma abakufunayo lawo bancenga abantu. Kodwa uma sebesenza lokhu sokukhanya ngani sebebabona njengama-terrorist organization. Ayise-terrorist organization, libandla elizimeleyo elifuna lalo ukuthi lifeze elikufunayo. Ngalokho sithi mayuyu Major Street, mayuyu High Court. Okwenziwe u-Major Street lo wakobulawayo hayi yincwala, kuyazila, kuzalahlwa yi-appeal court. Siyabonga.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umthethandaba we-High Court usulahlele kachana isinqumo sokumiswa umsebenzi kwamatitshala awakhalala umsebenzi nyakenye. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ilizwe aluladubo njalo umnotho welizwe uyathuthuka. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu linamba laleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, njani, njani basakazi bethu kusaza indaba zeZimbabwe eziphuma zinjalo. Hayi, namhlanje uzothanda ukuphawula lami ngomumo okhona eZimbabwe laphana. Sizwa nje phaa izibhedlela ziyaqansa, hayi, amaprayizi, khwela nje yonke into laphana. Kahle kahle ilizwe lelani umnankakho ufuna ukulidilisa. Ufuna ukuthi siyakhupha nje vele selidilizele umnankakho ilizwelelani ngoba yabona thina kavele kaselampilo lapha. So, hayi, kuzathatha isikhathi ukuthi ilizwelelani lezilongo saphila umnankakho labotshiwe ngalaphanayo. Akulalizweli ngato ngeZimbabwe. Into yonke izaqansa, umnotho udilika, kungela mali elizweni, kungela msebenzi, abantu bengasebenzi bephephela emazweni ngenxa kamnankakho labotshiwe. Hayi, bantu bakithi, last year sizameni ukuvotela enye iphathi. Yes, kubonani ama-councillors nama-MPs fake imthwakazi. Bakwemthwakazi i-public party. Basike sesithi-ke u-president sifakeni ichamisi. Ye, sifake sifakeni ichamisi kodwa ama-councillors nama-MPs sithi imthwakazi. Khipheni sike lesi sizani PF lesi.
Ngithanda ukuthi sithi thina speed recovery kunduna ubaba uNekadambe a-recover masinya simfisela okuhle. Bakithi angikwazi ukuhamba njani e-Mike North. Ngevo ulahlekelwa inkosi yethu ubaba Chief Samafika sesibona futhi okunye kungasenani bengizama ukuthi ngike ngikhulume nge-issue ekhulunywe ngubaba uMasotsha lapho sikhwica mfundo ukuthi nxa kumele umnotho wethu uthuthuke kumele sibe lezinto esizenzayo. Ye, liqiniso kodwa singakakhangeli vele ukuba lezinto esizenzayo thina ngapha besizithengisela kwamanye amazwe. Kumele kulungiswe ama-banking reforms. Yinto yakuqalaqala okumele yenziwe nanxa singasebenzisa imali ye-America ezilokuqala banking reforms. Akulanto ehamba. Ngihlala sitsho mina ukuthi izisebenzi zikahulumende nababalisi nxa sikhalela ukuthi imali sikhwezele nge-US dollar. Kule nto yodwa esiyilibalayo. Kumele sikhale kabili. Kumele sikhalele ukuthi sifakele imali nge-US dollar. Point number one. Point number two. Sikhalele ukuthi kube lama-banking reforms. Imali yona lena senelisa ukuthi siyibhenke. Nxa ngifola i-$580 ngatshiya i-$100 yami ngiyifice isile interest kube lama-banking reforms. I-banking reforms yiyo eyimvuselelo ye-industry. Asoze ukukhulume nge-industry kungalama-banking reforms. So sifuna ama-banking reforms abe khona ukuze i-industry yeZimbabwe nje iphumelele. O-black market laba bakhona laba baphunga uthutsha basitotshwe ngoba iningi labo basapotwa yizo iziphathamandla lezi. Ngiyabonga mahlaba ezulu.
Studio 7 siyabonga kulenzani leyi esingasafuni ukuphuma embusweni kathe sesisebenzela ihara sesisebenzela kwihara sesigephu hobo la esesisebenza kwasekugephu hobo lokho esesikwenza asaholi lutho sesisebenzela ihara sesigephu hobo bantu umnankakho abasizwele bantu bekhipha i-RTGS befake i-use abasizwele abasizwele sesithwele nzima nge-RTGS abasinika i-use athi sike sisebenze sike sithengele abantwana indabo ngcono sike kwasi ukufundisa abantwana ezikolo ngoba asakwanisi RTGS yabonga ngumehluli Dube wekezi emhlonhlweni.
Linjani basakaze baka Studio 7 lonke kundawana zonke ezijiyeneyo. Sibonga usethulela indawo ezilohlozi. Ngiteke ngiphawule lapha bantu nyanazelela ukubana abantu siyaxokozela abanye abantu votela lo votela kodwa sinazeleni ukuthi kambe kusizane ukuvotela iparty engala councilor even. Ngabe ubona yini ngakusasa? Singakhangeli ukuthi simhlobo bani asivoteleni into ezashintsha impilo zabantwabethu. Kuqakathekile khona ukuthi kunazelele nxa singabantu singaphoka ukuxokozela singala direction asivoteleni into ezashintsha impilo zabantwana ne-future yakusasa yelizwe iwezavusa iconomy hathi kuphoka ukuxokozela without direction. Ngiyabonga jike khona ngale sent ana umama unalo uVicent e-Cardi Park ithi unjani malume phila ukhokhona.
Bazakazi abahle, bazakazi abahle linjani. Hayi saphela ngalelizwe lelizwe lelizwe. Kambe shiwo abantu bathi bengalamsebenzi kungalalutho kukothwa abantu sebebhadala ngama-US dollar kodwa into zabomnankakho. Kuhamba njani makuyo? Hayi uyehlulekile manje. Azi into ma uyehlulekile uyavuma ukuthi usuyehlulekile. Unikeza abantu ithuba. Loko kwakhe hhayi. Kodwa akaboni ukuthi kodwa mpela siyoyithathaphi wona mayuso okubhadala isibhedlela. Hayi bo, hayi bo. lomuntu lomuntu yagula mpela gula siyasik
Studio 7 Studio 7 selibingelela lomti abalaleli labasakazi ndawonye sithi hawu umlimi engani ngaligcina kuze kube kuzike efike ebangeni lokuthi elithathe sokufanele sokuyisikhathi ngile sicelo sendiphimela ama audio asavulwa angazi kumbe kulalapho kwaphambaniswa kakhona ukusweleka khona ngazi iyakhikha kabili sikuthi vele ivuliwe sibili ifikile ngapho kodwa ukuthi phela ivulwe ngizwe emsakazweni ngehluleka benzama ukuqondisa amadoda akithi lapha manje ukuthi hayi singakhohlisani ukuthona sithi shona endebele ishondwe no ebengicela ngicela singakhohlisani ilizwe kaliwinwa ngobandlululo ilizwe likwinwa ngevoti fair election sivoteni njalo singatshelani ukuthi votele ubani sisole ubani ungangena ebhokisini wena lapho uzokusitsho khona vota khonapho lapho uzitsho khona vota khona ukuze nxa kuphuma-ke imtumela liyana imtumela liyana nxa iphuma iphume uzisole wenti kumbe ngani ngathi ungasole abantu ikhangela ubani wathi sivotele ubani bheka ndibone manje siyacela kakhulu ukuthi singachothozani ngemhlobo ekuthathaneni sithatheni abafana bathethe abafazi besishoneni amankazane abantu abethu abangamankazane bemindeni esishoneni kathi pho inkinga esiloku esiloku esisayiba ngakuyini hayi kasedluleni ngakho ukuze silungise ilizwe ukuthi siphumeni kho konke futhi kathesi nxaseseje kasikhohlweni ngendaba yegugurawundi kuqala mbijana silungiseni ngayo singalungiswa ngapha sesiqala sesiqala phansi ukuyivusa indaba lana-ke sesikhuluma ngayo sesibona ukuthi kuthiwani ngayo kodwa kwamanje ha singasihluphi ngayo ngoba singasebenzisa yona iza siphumise ehlelweni esikade sihamba ngalo ngiyabonga ngundebele
salibonane ku-studio 7 hayi yena angazi kumbe sengene kuplatform engaso Studio 7 angazi ngoba ngiyasa izikhalazo zami aziphendula ngithi sawubona mama sawubona baba ekhaya kosokani laphakathi ngabe liyaphila baba lo mama ukhuluma uGodfrey moyo ngikhulumisa lonke abazali bami ngiphilani ngenkosi ngiyalithanda ngise-South Africa ngokuhlala asibonge
lawo-ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izihlobo labazali babantu ababulawa ngemibhobho baphe ubufakazi edale le-Congress izolo emzameni yokudinga indlela zokumisa izehlakalo lezi esezifahile. Idale le-Congress belikhangelelwe ukuvota ukuthi kwethulwe imithetho ezekwenqabela ukubulawa kwabantu mahlayana ngemibhobho. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Jerry Twala Jackson.
Udaba lwezikhali lolu ludaba olungenzima kangako ukuthi-ke mhlawumbe akanti luke luhlaziwe ukuze kungabonakali kusenzeka izigameko ezinjengalezi ezenzakileyo kumbe ngithi zihlala senzakala ezweni ezweni kuzwekazi lasemelika. Okokuqala siyazi kakhulu nje ukuthi kunezikhali eziningi lapho ezisezandleni zabantu kanti-ke akulampi phakathi kwelizwe lelo. Ngakho lezo zikhali-ke abantu bavunyelelwane ukuthi bahlale bephethe izikhali. Yebo kuloku balokuthi bona abantu balelungelo lokuthi baphathe lezo zikhali ukuzivikela, bezivikela kubani or kuyini mhlawumbe esingathi kona kuyi-threat kubo ukuthi sokuze kufanele ukuthi bahlale bethwele imbhobho. Ngibona ngathi mina lapha nxa bethi imbhobho leyo isibulela abantu abaningi especially ona la ama-automatic rifles kambe kungaba le-threat engakanani edinga umbhobho onjenge-automatic rifle. Ngibona ngathi lapha bayekethisa kakhulu kukhona ungenzi kahle kwababusayo okwenza-ke abantu bagcine besenza izigameko ezimbi kakhulu ngoba banikeza impopho bavunyela ukuthi bahlale belayo lanxa kusingekho isidingo sokuthi bayisebenzise bagcine beyisebenzisa ngoba begqugquzelwa ukuthi vele balayo.
Ngombono wakho ukuthi umuntu athwale umbhobho njengoba ngemithetho yalapha kwele Melika besithi lilungelo lakho, ubona kulilungelo na elifaneleyo nxa sikhangele okwenzakalayo ukubulawa kwabantu mahlayana ngembhobho?
Msakazi, kanti-ke nxa abantu sebezavunyela ukuthi bathwale-ke izikhali ngaso sonke isikhathi, umsebenzi wamapholisa lo msebenzi mhlawumbe wamabutho elizwe yini pho? Kanti angithi yibo abavikela abantu Ngibona ngathi akulunganga kakhulu lokho abakwenza ukuthi kuthi abantu bavunyelwe nje ukuthi hlalipha ngoba iminingi kakhulu njalo sizithuya ezandleni zabantwana. Nxa unikeza umuntu ilungelo lokuthwala isikhali akwehlukananga lokuthi uyamnikeza ilungelo lokuthi asisebenzise leso sikhali. Ngakho singakhali sisole impopho. Impopho kayidubuli yodwa, impopho ioperatewa ngabantu ukuze idubule. Abantu yibo ababulala abantu hayi impopho.
Hello ke ngumnumzana Jerry Twala Jackson isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika isigqubela ke uhlelo lothulwa lamhlanje igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.